eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo namhla ngensonto omhla ka 20 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo kwezinye izigaba ezifana leHarare kukhetho lolulumisiwe.
I-43 iyakhala ithi wona bona ama-MP ayo afuta anjani akhondese kuvota. Saka yinye indaba ekhona kuphela, kunyanye inye indaba i-43.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF liza kwamukela impumela yokhetho lingaze linqotshwe. Siza kuzwa iziphathelane lamasiko abatsha kanye lokho lokuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwezinye izigaba zelizwe, lanxa kwezinye luqhutshwe kuhle. Kobulawayo, umeya waleli dolobho uCouncillor Martin Moyo unqotshiwe ngumnumzana Tinashe Kambarami ukuthi amele uWard 3 ngamavoti ayi-170 aka-25. Amanye amakhansila anqotshiweyo nguGladys Masuku loNefat Sibanda. Kube lokuxokozela ePutiriro 1 Community Center eHarare, lapho bekuqhutshelwa khona ukhetho lwama-primaries afanayo. Abasekeli baleli bandla kuWard 43 bathi ukhetho lolu alusoze luqhubeke ngoba kufakwe abantu abangabafuniyo, ngakho lumisiwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcwele.
Ngabasakhulayo labo abaka Ward 43 ebandleni le-MDCT ngesikhathi bevimbe isango lokungena phakathi eButiriro 1 Community Hall besithi ngoba bafuna kwenziwe ukhetho lokudinga ozamela isigaba hatshe lwamakhansela kuphela, njengalokho obekubikwe yiziphathamandla zaleli bandla ebeziqhuba lolu khetho. Lezi ziphathamandla ezingathandanga ukukhulumisana lentatheli zindaba bezizihlalele phakathi ngesikhathi kulalokhu kuxokozela phandle lapho obekusenzelwa khona lolu khetho eButiriro. Omunye wabakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kusalindelwe ukuxazulula lolu daba ngunkosikazi Kate Mpengesi.
Lapha kukhanya kulabantu abathengiwe ukuthi benze ukuthi ama-elections, primary elections, avele angasayenziwa ngoba babe bebona ukuthi umuntu ababe bemfuna kala bantu. So babe besenzela ukuthi babangele umsindo kwenzela ukuthi vele kungavoti. Akungithokozisi ngoba abantu lapha sitshiye imisebenzi ezindlini. Sibuya lapha ukuthi sizokhetha abantu esabesifuna ukuthi basikhokhelele. Umuntu kadliwe ngepeni. Nxa umuntu efunwa ngabantu ayisocala phela lokho, asiyo into abangamzondela yona. So lokho kuyasidabukisa ngoba sitshiye labantwana sathi imisebenzi. Sisithi sibuya lapha sizovota manje sokukhanya sekuthi.
Okusekelwe ngunkosikazi Sikhangezile Mpofu obezophatheka kulolu khetho lwama-primaries eButiriro.
Hayi, indaba eyenzakala lapha i-43 iyakhala ithi wona bona ama-MP ayo afuta anjani akhondese kuvota. Saka yinye indaba ekhona kuphela, kunyanye inye indaba i-43 thina be-33 sihlale siphansi akula nto eyenzakalayo. Ukhetho lulapha ngolokudinga amakhansela, asikafiki kuma-MP. Ukhetho lapha ngolokudinga amakhansela kuphela.
Okunye okucunule abalandeli baleli bandla le-MDCT eButiriro yikuba bathi batshelwe ukuthi kwenziwa ukhetho lwamakhansila kuphela, hatshe lwamalunga edale lephalamende. Intatheli zindaba bezingafunakali kulo mhlangano kuthiwa ngabathengisi beZANU-PF. Abanye bazame ukuhlasela intatheli zindaba kodwa besaba ngoba sebethuselwe nguConstable Kahia wenkambeni yamapholisa eGlenview. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bekungakazakala ukuthi luzokwenziwa na lolu khetho lobahatshi ngoba bakade bevimbe esangweni bebesemba phansi besithi kabafuni kunikezwa abantu abavelela emahofisini amakhulu kodwa bafuna inkokheli abazikhethela yona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umsakeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi ibandla lezanu PF liza kwamukela impumela yokhetho lingaze linqotshwe. UMohati uveze lokhu esegungwe eGwanda South lapho kusungulwa ngokusemthethweni iviki yokunanza amasiko izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethula umbiko okunanzwa kweviki yamasiko eCulture Week, uMohati uthe ibandla lezanu PF lizimisele ukuqhuba ukhetho olunokuthula njalo ukhuthaze izakhamizi ebulamba ukuthi zimanyane zisebenze ndawonye ukuze ilizwe lithuthuke. Lapho simbuza ukuthi baza kwamukela na impumela yokhetho lapho bethe banqotshwa, uMohati uthi abasoze bagengula uhulumende okhethwe nguZulu.
If you lose, you have lost. ZANU-PF is not the one that is going to power.
Odliweyo udliwe, onqobileyo unqobile. IZANU-PF ayisiwe lamandla. Abantu beZimbabwe yibo abalamandla. Abantu bangasikhupha siyaphuma. Singenzani? Ngoba liyabe selisikhiphile. IZANU-PF ayibuswa libutho, njalo ayisilo butho, ayikho umkamba zebutho. Ku-Operation Restore Legacy asobutho elathathwa umbuso, kwaba ngumvukela wabantu lephalamende. Wonke umuntu wathi kahambe umgaba, ngabe kwakulibutho, wayeza kotshwa. Kodwa uzihlalele kuhle nemizi emzini wakhe, azange wahlukuluzwa. UMohati uthi kakwazi lokuthi kugqilibezelwa njani kukhetho, njalo uthi ikomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, iluhlangothi oluzimele lodwa olungelani lebandla leZANU-PF. Uthi bavumelana lamabandla aphikisayo ukuthi kubunjwe ikomishini.
Angazi mina ukuthi kurigwa njani njengoba ngivele ngingazi lokuthi unqotshwa njani kukhetho.
I don't know what rigging is all about.
Angazi ukuthi bakuthatha ngokuthi iZANU-PF izaqilibezela ukukhetho. Ukhetho lukhutshwa yiZEC ezimele yodwa. Akula muntu weZANU-PF kuZEC. Angazi ukuthi bakuthatha ngalokho.
Esethula umbiko wakhe wezamasiko, uMohati uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhumbule amasiko akhe, ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukhetho. Uthi uZulu kumele ahlalisane kuhle lanxa kulokwehlukana kwembono ngezombusazwe.
We come from a long way and it is time
bakithi sivela khatshana njalo sokuyisikhathi sokuthi leli lizwe liphumelele. Singakwenza lokhu nxa sibambene kulokuzwanana. Akumelanga sixabane, sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihambe kukhetho ngokuthula, kungabi lokuxhobozela, kube ukhetho olungela ngxabano.
UMnumzana Mohati uthi umhlaba uzimisele ukuncedisa leZimbabwe kodwa usafuna ukubona ukuthi kambe ukhetho luzaqhutshwa ngokuthula na kungela ukukhonona.
As a vice president of this country, I was a task.
Njengomsekeli kamongameli ngike ngathunywa ngumongameli ngisiya emazweni ase-Asia le-Europe. Ngisiyabatshela ngombutho wethu lalokhu esikumelayo. Bathi kwakathesi siyenza kuhle, kodwa basamelele ukubona ukuqhutshwa kokhetho ngokuthula kungelakuthandabuza nempumela. Singehluleka ukwenza lokhu, umhlaba uzazijikela. Unceba indlebe ngowakho.
Kulo mkhosi lapho bekunanzwa khona isiko lababirwa, bekuleziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Abednego Ncube, lo Kazembe Kazembe, izinduna, amalungu edale lephalamende kanye lezakhamizi zebulamba. Ngimele iStudio 7 ngisegungwe ebulamba ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Okwamanje ke silichiye okwesikhatshana ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamda sikhuluma ngokuthi abantu bangathi besuka ekhaya bethetheni baye emazweni. Kwenyanzani ukuba lohlupho lokuthi bagcina besilwa, abanye begcina bengazani abasahlala ndawonye, into ezinjalo. sifuna ukwakwazi ukuthi kambe kuhamba njani kudaba lolu. Okwamanje-ke ngilo mnumzana Nkosi Nathi Ndlovu, lo mama-ke uSheila Sibanda ukhona ngale eBhilitane. Masibanda, kunjani?
Ngiyaphila dubeli, njani lina baba?
Hhayi, siyaphila kakhulu. Baba Ndlovu, kunjani?
Ngiyaphila mfowethu.
Yes, siqale ngawe Masibanda. Khanya ngazani kulo hlupho sibili, ubona ngani kwenziwa kwini konke lokho?
Uhlupho lona lukhona sibili kakhulu. Imina mbona ngathi into eyenza ukuthi singasalandela amakhasha ethu lokuthi kube lama-divorce amaningi ngu-imsebenzi. Umsebenzi walapha ule pressure kakhulu. Abantu thina sisuka sigijimise umsebenzi sikhohlwe ukuthi masungumama lo baba kuyini okufanele sikulungise sikuyenze endlini. And then imbangela lapho ukuthi uthola ukuthi umama uvuke ekuseni uye emsebenzini, ubaba la uye emsebenzini, kubuye ebusuku sokubuya kuphela kulala kusasa njalo nje, akusela ukuthi kuyahlalwa phansi kubheke i-TV kuphekwe kudliwe lihlangene. Vela kusela into ehlanganiswa endlini ukuthi libonisane, omunye ubuya le mali yakho, omunye la ubuya lapha ehlose ukuthi ubuya uze ubuye ehlose ukuthi ufuna ukuyenzani. And le nto yabuyihlosile ubuya lapha ukuthi ngifuna ukuthi isikhathi esingaka sengile zinto zama, akusiyikho umuntu obuyahlosile. So khona kwana kuyenzela ukuthi ugcine selingathathisa zwane endlini, omunye la esedonsela lo, omunye la esedonsela lo, ngoba sigijimisa imali. Imali yiyo egijimisa, kuzokugcina abantu bengasazwani. Omunye ethi ngcono lami ngisihlalele ngedwa ngisebenze ngenza into zami layo, omunye ethi layo ngcono ngisebenzele ngedwa ngomsebenzi lo.
Ye, siyakuzwa Baba Ndlovu, wena ubona njani udaba lolo?
Ya nami uyazicishe mvumelane lo Masibanda. Uyazi ukuthi lento ivele isivamile esikhathini samanje siphila kulezi nsuku. Uyabona nje manje mina ngiseSouth Africa, unkosikazi usekhaya, side mpela isikhathi lokuhlala isikhathi eside singabonani. So lento ilobungozi kakhulu ngoba nginje mina ngilana utholi ngiyahluleka ukuzivamba okanye yena la esekhaya ehluleka ukuzivamba. Ngoba angithi umuntu vele noma esemthathweni kodwa uyakhulunyizwa, mhlawumbe umuntu wesifazane uyakhulunyizwa umuntu wesilisa ombonayo lapho ahlangana la ikhona. Ngoba umuntu uphile emhlabeni, angithi angeke ngithi uma senithandane senithethe umuntu sibaya, mhlawumbe siphile kuplanet yethu sobabili. So ukungazibambi kusuka kube khona. Mhlawumbe ke ngithi okunye kubangwayo layiloku ukuthi isikhathi samanje siphila kizo thina as abantu esibashadayo basuka bengasalaka ngogogo. Angithi umuntu bethi uma esiye emendweni ngesikhathi sakudala beqale ehlalele ezalukwazi zimlayo ukuthi umende uyabekezelelwa kanje kanje, ukuthi zonke izimo ahlangana nazo. Noma mina ngingukaba ngingathola ukuthi ngiyaphelelwa ngamandla mhlawumbe enkonzweni yasendlini yebhethu, kodwa uyakwazi ukuthi ambekezelele. Manje abantu bamanje bayenda kuphela, angazi noma ikushota kwabogogo ngoba ukufa sokwaba ngako ukuthi ogogo abasekho. Noma ugogo bamanje baphila isilungu, abasakwazi ukulaya abazukulu uma umuntu esiye emendweni. Ngokunye futhi okwenza ukuthi imishado igcine ichitheke, uyabona kuba nzima kabi. Yabo, ngoba umuntu uma ngaye esemendweni wakhe esehlangana lobunzima obunjalo obunjengalokhu unye engikubalileyo, akayi kugogo ukuthi ayembikele ukuthi gogo ngihlangana lesimo esinje esinje, uhlupho olunje olunje. Uya ebantwini abalingana layo ntanga bakhe abazomtshela ukuthi hayi wena indoda yenza kanje, maningi amadoda ngaphandle. Ugcina lapho kubanga futhi ukuchitheka kwemizi, uyabona.
Ye, siyakuzwa lapho-ke sibise
ubungozi kakhulu.
Ye, sibise uMadawu. Madawu, khonokho-ke okhulunywa ngubaba lapho ukuthi abanye abantu nxa bephuma emendweni kabalaywa njalo ukuzibamba ungazani kuyakhathaza kakhulu. Ngicela ujanga amafitshane khonapho.
Ye, ngiyavumelana lapho ukuthi yebo akulaywa, kodwa abanye babe belayiwe. Mina esengikubona kakhulu esikugijimisa sesikhohlwa ukuthi ubaba lo mama vele endlini kuba lo baba lo mama. Into esigijiswa kakhulu yimali, sigijimisa imali esingeke saphinda saba layo. Yabo, umuntu ekhetha ukuthi mina ngangcono ngibe njani, ngizihlalele ngedwa ngizisebenzele. Ukhohlwa ukuthi umuntu uyakhula ubanjani. Sikhohlwa futhi amasiko ethu, ukuthi vele ngamasiko ethu thina vele umuntu wesimama ufanele nomuntu ongubaba amthobele. Lo baba naye hloniphe umuzi wakhe, into ezifana lazo nezo. Kodwa la emazweni into nje eyimqoqoka eyenza ukuthi abantu beze behlukane sigijimisa imali.
Hayi, ngiyalizwa-ke zihlobo zami. Ngithatheleli ithuba ukuthi mbonge umama uSheila Sibanda, mphinde mbongeke lo baba uNkosi Nathi Ndlovu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni, ngumthembo sithemba uKips Dube lilale.
Ligcina masiko
wethu
ongakusenziwe
manje,
khangela ubaba
mkhulu.
Siyabonga Kips. Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Silo Mike Hove weStudio 7.
Yeah. ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe lamhla kuhlelo ngixoxa lonkosikazi Duduzile Nyirongo ongusakhulayo olilunga lomanyano wePovo noma People's Own Voice eHarare okhangilunga ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba ngukhansela weWard 7 eHarare masambeni kuye siyezwa okuningi ngomkankaso wakhe
okwamanje bengidistributa ama-flyers ami ngitshela abantu ukuthi mina ngingubani ngingabona iflyer yami engilayo yabile miningi manifesto yami yokuthi umsebenzi kakhansela ngokwenzani yabisithi mina nxa ngizaba ngikhansela wenu umsebenzi yami yabulo njalo nxa ngingalimelela ngizalimelela ukuthi lokhu lalokhu lalokhu ukuthi kwenzakale iflyer yangikhona bengihamba ngizinika abantu ngikhuluma labo nxa bele mbuzo abayibuzayo inamba yami ye-WhatsApp ngiyabanika ukuthi nxa belamanye izikhalazo abalazo bentshele ukuthi zilungisiswe so yikho kade okwenzakala kathesi kucampaign yami
um abantu bathini kuwe nxa sebetholile ithuba lokuxoxa lawo
ey abantu bayangiyamukela imibuzo yababembuza yona miningi eminye imibuzo ngekuthi kanti wena vele indawo uzimelele wedwa eminye imibuzo ithi kanti manje nxa uzangena wena kucouncil uwedwa uzayenza njani njengoba ungamelela ngenye iphathi ziyakwanisa yini ukuba effective khona ngale nxa ungasiwo memba yephathi eminye imibuzo yabe ngiyibuzwa ngeyokuthi unxa singakuvotela uvotela bani njengopresident wakho sifuba kwathini upresident omvotelayo ngubani
what happened to my vote my secret
ayebe sendle ukuthi ha mina bese ngibatshela ukuthi ha wena yavotela upresident omfunayo uvotele lo MP omfunayo ubusungivotela mina
awungitshele-ke kwawungangene kwezombusazwe ngaphansi kwebandla le-MDC elezanu kula mabandla amaningi ezimbabwe vele izek ishilo yathi kule over 100 parties why run as an independent
okwenzakalayo ukuthi mina ngiphunguba yi-citizen nje anzake ngibe yimember e-any bandla so ngayenza i-decision yami yokuthi ngifunga uba ngikhansela sometime last year ukuthi mina ngijoyine ibandla ngibe sokungebe sengiphuze kakhulu ngoba kuyasemele ngiqasa ukungena kuma-structures abo ngikhona ngizaba le-right yokuthi ngiqasa ukwenza kwama-primaries abantu babengangazi anake libona ukuthi ama-primaries ayenzakaleyo so far iseni nokule ndaba eziningi kuyabe kunabantu abakhona phakathi kwamphana ababe aye that position mna ngingangena khonapho kuyeso kuyenza ngani ukuzoxabana la bantu so kuyabe kungele indawo yangikhona ukuthi mina ngibe ngukhansela ngibe ngikwanisa ukuthi ngimelele ukuba ngikhansela kumaphathana lawo
hhayi sikuzwile kahle-ke mayisi awusitshele-ke ngamafishane ngale manifesto ukuthi ithinte iy'ndawo ezinjani
allright imanifesto le yazwa ngokuzwa ukuthi abantu bakhalelani ama-concerns abo akuwoti ngikhuluma la bantu so ingcekwezi isikhathi yabe kulezi zinto engabe ngizitshelele kodwa izizinto engathi ngiqalisa ukukhampeyna ngangisiya kuza ukuthi kanti indaba ezikhona lapha ngezami okokuqala abantu bathi ukhansela wethu vele asimazi ukuthi vele ngubani asikaze simbone lapho ngikumbona lapha savotela khona nalamhlanje asikamboni so mina ngithi all right mina ngizabe ngilamasejari njengodokotela kuyabe kulezi khathi lapho elabengabe ngikhuluma lani ngixoxa lani senza ama-meetings lani kuyabe ngiyabe ngizavula futhi le sejari yami engabe ngivula kwamanye amalanga ngama-specific times amanye ngifulabe libuya lingibona lintshela ama-concerns enu ngiyabe ngile-open office yebe ukuthi ngiyabe ngivula ikhona suku zonke kodwa amalanga amanye amalutshwane nje kwezinye izikhathi then futhi ngiyabe ngifuna ukuthi ngihlangane labo ngisenza ama-meetings labo
gqiba uhlelo utshela abontanga ukuthi bangakuthinta kanjani ukuze bathole ulwazi oluthile ngomkankaso wakho
all right i-WhatsApp number yami ngu-0785573040 kulalaba abaku-Twitter i-Twitter yendo yami @dudumo dudumo
hayi mthwakazi omuhle limzulu unkosikazi Duduzile Nyirongo okhangile ukungena kukhetho kulumnyaka kwanele okwalamhla masidibani ngeviki ezayo Oliver Lisayo ngumike hove libe leviki elishukela
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. linga kutuwa zindaba ezi mkote ekusenla ntambama. Umakakasi ati 909 medium wave 4930-6040 lagu 15460 kHz ku short wave. Linga kutuwa njalo luhlelo Zimbabwe Today Ask Otleni. Esile tulela ebulenjini bogu zilibazi sa ube Facebook. Ukhasile VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhasile lethu ele VOA Ndebele.
Ngesizwe ukuthi uNtungameli Nkomo weStudio 7 usiphatheleni kwezokholo lwesiKristu.
Ngikudibana kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini kaJohane, usahluko ngo 3 uverse ngo 16. Leli verse lijwayeleke kakhulu esithanda ukukhuluma khona ngothando lukaNkulunkulu. Sizakhuluma ke kuleli verse sihlanganisa le verse elikwaba seRoma usahluko 8 uverse 31 siseshalaya. Lithi iBhayibheli sithola uJesu ekhuluma lesikhulu sabaJuda uNikodima. UNikodima uyabuza ukuthi mfundisi ngenze njani ukuba ngibone umbuso wezulu. Bakhulume ke baxoxisane uJesu amtshela ukuthi kufanele ukuba umuntu azalwe ngokusha. Kuphakathi kwengxoxo yabo labo sekho sithola khona uverse 16 uJesu ukukhuluma lo Nikodima uthi yena ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba lowo nalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Uverse 17 ebesithi ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana emhlabeni ikuba ulahle umhlaba kodwa umhlaba usiliswe ngayo. Kuthiwa wathanda umhlaba kangakanani kangaka kakulinganiseki. Uthe sewuthandile wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Isizathu sokunikela endodana yakhe ikuthi lo nalowo okholwayo kiyo angabhubhi abe lokuphila okungunaphakade. So sikhuluma ngoNkulunkulu osithandayo lanxa silahlekile emhlabeni izenzo zethu zibambuka kuntando yakhe. Lithi iBhayibheli sonke njengezimvu silahlekile. UNkulunkulu lanxa kunjalo akasidelanga akasideli wasithanda kangaka. Sesithandile kangako wanikela ngendodana yakhe ukuba insindiso yiso ingeyalowo nalowo akula ukuthi ungumJuda akula ukuthi ungumChina akula ukuthi ungumhlobo bani. Lithi iBhayibheli ilowo nalowo okholwa kuyo angabhubhi. So indaba ecakathekileyo indaba yokuthi sikholwe uNkulunkulu. Abesethi umpostoli Paul eloba kwabaseRoma uthi pho sizakuthini ngalokhu uba uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi. Abesethi yena ngiqinisile ngithi kungaba yikufa kungaba ingelosi kungaba ayikuhlupheka kungaba kuyizinto ezikhona kungaba kuyizinto esizayo kungaba ngamandla kungaba yikudepha kungaba yikutshona kukho konke okukhona akula lutho oluzasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze sonke esingabe sidlula kuzigaba eziningi ezihlukeneyo zempilo kunento eqakathekileyo okufuze sihlale siyazi yikuthi uNkulunkulu kukho konke uyasithanda. Uthando lwakhe kalula mkhawulo. Ithi iBhayibheli kwabaseRoma khona phana esifale khona uverse 28 uthi uPostoli Paul konke kusebenzele ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Abesethi yena kwayincwadini kaIsaya ngo 40 athi lanxa udabula emlilweni lanxa udlula emfuleni okhukhulayo kangiki ukuthiya. So konke lokhu kusitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda and yena uma esithanda usithanda ngokwempela akasikhohlisi. So ke kuyinto eqakathekileyo sisahambe emhlabeni ukuthi owakuqala sikholwe kuJesu siyabe ethandweni lwakhe.
Akuyiqibe mfundisi ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo lamhlanje.
Siyabonga ke sikhotha umsamakhanda standard. Baba wethu osezulwini siyabonga umsalo othando lwakho. Siyabonga ukuthi izwi lakho elimqoka eliliqiniso liyekhulumile ukuthi wena wathanda umhlaba kangaka waziwanikela ngendodana yakho ezinele yodwa. Babona amandla wonke siyathandaza ukuthi uthando lwakho luqhubeke luvama ezimpilweni zethu eliqhubeke baba lubonakala. Ezimpilweni zethu lanxa sidlula ekudabukeni sidlula enkingeni sikwazi ukuthi wena uyasithanda njalo uthando lwakho lomqotho babona amandla wonke sikunika udumo ubukhosi nezibongo zonke ngegama lenkosi uJesu Kristu amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Hayi siyabonga, siyabonga nabalaleli.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Iyalandela impumelelo yemidlalo yePremier Soccer League. Emidlalweni eqhutshwe lamhla, iHighlanders leCapes United kube yi 0-0, iShabani Mine leChapungu, iShabani Mine 0 iChapungu 1, iDynamo 0 iFC Platinum 2, iTriangle 0 iBlack Rhinos 1, iMtare City leHerentals 1-1, kuthi ke iZPC Kariba 1 iYata 0. Phakathi kweNishroot leBulawayo Chiefs kube lingujiki loBhanqa 1-1, iChicken Inn 1, iHarare City 1, iNgezi Platinum 4, lapho enqobe khona iBulawayo City 0.
Manje uzinjenje,
Alleluia,
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 Manje usunje,
Alleluia,
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 Gekaze
lemvana
uzuko
uthixo
enyangwe
nawe uzunje
umculo weBlack Mambazo besithi haleluya singehlukani ngesikhangele ebezikhokhela kube lokuxoxozela kukhetho lwama primaries kubandla leMDCT elikhokhelwa ngumnomzana Nelson Chamisa njalo kwezinye izigaba ezifana lephuthi Riro eHarare ukhetho lolulumisiwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU PF lizakwamukela impumelelo yokhetho lingaze linqotshwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Stay tuned.